Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ka-2021, ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, kanye lokuwa komnotho welizwe.
Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown, singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulaba abasebenzayo.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi akunabubelo ngawonalo umnyaka.
Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje. Kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhu isidudle emade cha khona le. Abantwana besikolo bazalo behluleka ukuthi babhadale i-school fees.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Lokhu kutsho ukuthi ababhadala ngama-prepaid meters bethenga ama-units angamakhulu amabili i-200 ngenyanga, ababebhadala i-$1,127 sebezabhadala i-$1,265.11. Umkhokheli webandlale MDCT, umnumzana Douglas Monzora, wethule umbiko omnyaka omutsha namhla lapho athe ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lwalo lokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuqeda okuhluphayo elizweni olwe-reform agenda kuwonalo umnyaka esiwusungula namuhla. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthe kukhulu okuzayo ngalo umnyaka, njalo ukhuthaze abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Wonke amabandla okugoqela lele ZANU-PF ayavumelana ukuthi umnyaka ka-2021 ubulukhuni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo, abesifazana eMathebeleland South bathi bebethwele amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021 ngohlupho olufanayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omama esixoxela abo bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokubhidlika komnotho kuleli udale ukuthi baphile kanzima. Nangu unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe eGwanda North.
Nyaka 2021 awuzange wasiphatha kuhle shuwa, awuzange siphatheke kuhle ngenxa ye-COVID-19 le ebikhona. Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown. Singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulaba abasebenzayo, bebengenelisa ukuthi imali liyana ikwanisa ukuthi isustain imuli zabo.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokola e-Insiza.
Umnyaka ka-2021 ube ngumnyaka onzima futhi obuhlungu kithi. Kuningi okusilahlekeleyo. Besila ma-projects yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Sila ma-clubs yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Bekusithi ekupheleni komnyaka sihlangane njengabomama sibe lezimali sishiye izimali zethu. Konke lokhu sigcine singasakwenzi. Ngumnyaka obebuhlungu.
Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni eGwanda North layo khala ezimathonsi ngemali yakuleli athi ayithengi lutho.
Imali yasihlupha kakhulu. Thina singamampentsheniya aholi NASA. INASA imali engathengi lutho ngitsho, engagwani lutho. Kunjalo nje singogogo abagcina abazukulu. Cela uhulumende kakasikhangelele kakhulu kakhulu kakhulu. Siyahlupheka thina ogogo. labokhulu abaholi NASA.
Unkosikazi Matilda Dube ufisa izulu liqhubeke lisina ukuze babe lesivuno esithexaxa beziphilise labantu babo.
U-2022 izulu kumbe lizakuna liphuzile ukuna, nxa lingana abantu bangavuna okuqondile kodwa amadama akagcwala amaningi. So sikhangelele ukuthi engeyinkosi ingasisiza siyethola ukudla okuka-2022-2021 kwaba labanye labanye ngoba amabele adoda, abanye bengela zitho zokulima betshaya ngezandla phansi. Sesicabangela ukuthi engcimlima ngasitholisa lonyaka sithole.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, unkosikazi Sethekeli Thabangu uthi iningi labomama emaphandleni liphazamisekile kakhulu enhlelweni zokuziphilisa.
Thina njenge-WDAZ ubunzima esihlangane labo ngobobhubhane lwe-coronavirus yilo olu-affecte izinto eziningi esizenzayo njengabomama, kodwa asihlalanga phansi-ke kanjalo. Besiqhubeka silamanye ama-project ade siwenza, anjengama-project okufuywa kwenkukhu zemakhaya ekade siwanikeza omama kungama-loan.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lusaqhubeka elizweni ongadala ukuphazamiseka kwenhlelo eziningi lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kamufi umnumzana Ndumiso Gumede ubikwa usithi ukhangelelwe ukubekwa ekhaya lakhe eNyathi ngolwesibili eduzane labazali bakhe. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo yokumvalelisa ngomvulo andubana umzimba wakhe usiwe eNyathi. Umnumzana Gumede ubhubhe ngolwesithathu esibhedlela sempilo eseleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lasithupha i-76. I-Studio 7 yayixoxa lo mufi eminyakeni edluleyo kunhlelo ezehlukeneyo. Asizweni ekhuluma ngodaba lwebhasi ye-Highlanders eyayisuka e-South Africa isiza eZimbabwe ngemva kokukhonona kwabanye ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayephathisile ukuthi yedluliswe emngceleni we-Beit Bridge.
Awu, isendleleni. Okokuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhosi ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifake eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uthinga Dube, uDubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezomba ngazwe sokuthiba labantu asebekhulumela eceleni ukuthi kathi iziqondane lalesi sikhathi yindawo. Hawu bakantwakazi, athi thatheni ibhasi thina sizithulele. Ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumalisayo ilo mqando phakathi le-TV phakathi uyabusafuna nokuyi bahambe bayedlala bangafiki bedini wamadolo egobile. Sesizuza omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo bhasi. Abantu sebeqalisa ukubuza ingeni njani, ingenisa yokubani? Hawu bantu, inkomo yakho ingamita emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzi yakho bani? Hambi yomukela kuphela wena idoli, asemukeleni ibhasi bakamntwakazi sithule zwi. Sitwa kuthiwa yi-coincidence, kuphonge kwaqondana. Abafana bathabile thina ibhasi sizoyiveza e-Barberville. Abantu bayazibuyela nje sitshole sithaya ingoma zehayelela kumbana wayekhona mzana kudlala ibhosu yizo ziyabe zithala ibhasi zifike ikunywe iribhoni isuke lapho sebehamba abantu.
Lawo ngamazwi kamufi umnumzana Ndumiso Gumede esasixoxa laye khonapha emsakazweni we-Studio 7 eminyakeni edluleyo. This is a Isabella Wamani Amazon Amafichani. Ele South Africa namhla liqhube inkonzo eAnglican Cathedral eCape Town eyokuvalelisa umufi uArchbishop Desmond Tutu ohlonitshwa ngabaningi ngokulwela ukuqeda ubandlululo olwaluseSouth Africa lwe-apartheid. Kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe utshiswe i-cremation njalo umlotha ugcinwe enkonzweni yeCathedral. Umzimba wakhe ubusebhokisini elingabizi imali eningi njengalokho abikwa wakukhalaza umongameli Cyril Ramaphosa labanye abakhulume kulumbuthano bancome umufi ngakufezayo esaphila. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Siyadibana njalo zolukandaba kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kulilanga le New Year sixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya umnyaka osanda phela lolandelayo wonalo esiwusungule namhlanje. Kala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukelwa msakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ungathi umnyaka wona lo esiwugqibayo ubunjani?
Umnyaka ubumobi kakhulu. Nxa ubona iZANU PF sembusweni kusho khona ukuthi kuzaba nzima empilweni zabantu kusiya phambili. Kanti ke futhi okwenze kwaba nzima iCovid-19 ikhona idilizile imisebenzi, idilizile ezamabhizinisi, kwaba buhlungu kakhulu abantu belahlekelwa imisebenzi bengasela kudla besezindlini. Namhlanje kusaqhubeka ubunzima bona lobo. Kodwa ikakhulu njengoba uleZANU esihlalweni kusho khona ukuthi kuzaba losizi kuze kube phakathi izizwe phumizana.
Una ozayo umnyaka ubona njani?
Akusoze kube lenguquko vele ekuphileni kwezepolitiki, ngokuba ungabuyela emuva ukhangele iZANU ukuthi ingene njani esihlalweni ngo-1980. Yangena ingalandeli imithetho eyayikhona even yesizifaya yona leyo ngaleso sikhathi. Ayizange vele yahambisana lokhetho olukhululekileyo, ngokuba yona iyakwazi ukuthi nxa kulokhetho olukhululekileyo iyaphuma esihlalweni. Kuzatshawa abantu, kuzakwethuselwa abantu abangahambisani leZANU PF, bazancitsha ukudla, bazancitsha i-fertilizer, bazancitsha agriculture and imports. Izabe isebenzisa izimota zikahulumende ozukho lani ukukhankasela ukhetho, ukwethusela lo dlame kuzabe kuqhubeka lo chuku lonke ongahlangana lo labe lokhe lukhona. Lokho kuzakwenzeka iZANU nxa isesihlalweni ize iphume esihlalweni. Nxa isesekhona konke lokho kuzaqhubeka, indlala izaqhubeka, ukuswela komsebenzi kuzaqhubeka, ukhetho alusoze lube ngolukhululekile, amalungelo abantu le-constitution lomthetho alusoze kuhlonitshwe. Yiso isimo seZANU, yibo ubuZANU ubona labo, yibo buyibo bayo ukuba njalo.
Ubona ungani sizabona na ucuku lodlame luqhamuka nesibanga esingakaze sesibone na?
Akusoze kube lenguquko engaba khona njengoba sengike ngathinta ukuthi inguquko leZANU PF kuhambisana. Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje, kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhe isidudla emade cha khona le, kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga, batshone bengadlanga, bavuke bengadlanga, abantwana besikolo bazabe behlule ukuthi babhadale izikhulu fees, abaningi bazabe lokho besehlile ukubhadala ezibhedlela lendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke okunye okukhulu ukuthi i-violence udlame luzaqhubeka lukhona. Ukhetho lulandelayo luka 20 ama-by-elections azobe lodlame, azabe iZANU njengoba vele iZANU iphila ngodlame, akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Ngokubona kwakho amabandla agxile esigabeni seMandebeleni abalisa ele Zapho lelemthwakazi, ubona ungani kukhona na aza kudobha kukhetho lomnyaka ka-2023?
Wonke amacembu alethuba lokuthi angathola usekelo ebantwini uma bengasukuma baqoqode iminyango, bangene ebantwini belombiko owamukelekileyo ebantwini. Akula muntu ongangazuzi lutho. Izapho ingazuza njengoba uyibeke, i-MRP ingazuza noma ngubani, njalo angazuza kusiya ngokuthi umbiko wabo uthini ebantwini bawufikisa njani njalo ebantwini kanti ke futhi okunye okuqhakathekileyo ukuthi kumele kube le free and fair election ukhetho olukhululekileyo kumele ke bangalweli abavoti kuphela kodwa balwele futhi le free and fair election
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga bakwethu elibe lomnyaka omusha liziphathe ngendlela efaneleyo singakhohle ukuthi kule COVID-19 asiziphathene ngendlela efaneleyo umnyaka olandelayo imali yazidingeka asingayiqedeli kunew year kodwa sikhumbule ischool fees sikhumbule rent sikhumbule lakho konke kanti ke singakhohle ukulwela amalungelo ethu njengedonation alwelwa ayagiqelwa amalungelo lelizwe elikhululekileyo
loge bekungumnumzana efi dlela ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba olifisela umnyaka omutsha ozalilethela izifiso zenu ngoChris Gande isithi asibaneni njalo ngeviki ezayo lila
siyabonga Chris Lamhlanje kweziphathelane labesifazana silethelela izixa zengxoxo esasiqhoba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo. Ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namhla ube ngcono. Saxoxa lonkosazana Primrose Java olombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe
abanye bahlangana nabo ubasentapa kakhula lawo uzaaikinga ayisise esikolo solo wayekulengani yakhathekanga ayinazingasafuna uhambe esikolo abantu bona bahlala bey'hlokoza abanye bendida okulo munye naye onehaifiyeva asingasemta ukeesithipha ahekhala esikolo abantwana bembuthanile ngasengiqina sengihamba kumiswa khona ngathi yazi ingalanti ningasafuthayo isikolo angani
Saphinda saxoxa lo nkosazana Sibongile Banda umabhalane ogatshalwa besifazana kubandla lemthwakazi Republic Party owathi abesifazana abemathebeleland the Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi seguguraundi. Siyabhoda mpamba ezigabeni. Ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence. Kuzwisa ubuhlungu kudonisela ukuthi ngaphakathi funda asikaholi. Sisizwe samthwakazi esigcina amasiko. Kungumhlola oyesabekayo. Xa ubona umntanakho ubabakazi. Isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho bebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ncazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizwe
umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalela ephalamende ongowebandla leZANU-PF wasola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elithumi lanhlanu abhubha ebeletha emarange
sizwela nemashonaland central embile sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time safika sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society
abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini ukuswelakala kwamanzi amagetsi imali saxoxa lonkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayishumi lanye 11 ephoke ingalo njalo engelamanzi lokudla
ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kuchaya isikhathi se-curfew, ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67%, ngafica ukuthi ifoni i-network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngi-type ama-message, ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi, ukuthi engxenye uma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliva ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left, ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani, ngiscreame i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi, kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi, ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama, ngangichamela khona lapho ke kwakuyi-toilet kuyipokoni. Kungela kudla, kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho, ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi. Kodwa iphawa ngangaseli yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left, ngagcina-ke yonke into phelelwa nje. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu, ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo, ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa, ngifele ngingaphandle kwegodi, bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale, ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini inyoka kuphela zwiye eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyishaye inyoka leyana, ngayibona buyele emlindini, ngabona ukuthi kutho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana iyisheke kuphela ibuyele emlindini injeke. Even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
UNkosazana Moyo uthi wahlengwa inyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo Nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona, lokuthi impilo yakhe isinjani. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngokwamanje sesilethulela ingoma kanye lengxenye yengxoxo esaziqhuba labanye abahlabeleli abaludumo, ukuze labo abafuna ukujayiva namhlanje kungelanga lekhisimusi benze njalo. Omunye sisanda ukuxoxa laye uMadlela Sikhobokho ngengoma yakhe entsha ethi Amayelo.
Ajayiva amayelo namasleyi namabhujwa. Ngizama phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya. Ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi hayi, lalelani nawo umculo omnandi. Abantu bakholise bagide ngoDisemba awajayiva amayelo. Kela ngomgidizo amayelo, kanti siza kudini. Asijayivisile, abajayiva abantu. Rumba to the people.
Saphinda saxoxa lo Jayce Marabini ngomculo wakhe we-reggae owamukelwa ngabaningi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us.
Ingoma yami lethi Ja Deliver Us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu 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 ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngathandwa kakhulu e-Africa yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa i-Africa, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae music, umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayikhethi. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook kwenke indawo, ngalibeka abantu bangalandela uJayce Marabini, sikhuze kwenke indawo kubo-Twitter, kubo-Instagram, sikuze zonke indawo nje ko-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma-radio stations, engiyithola kuma-newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJayce Marabini. UJayce Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula.
Isigqiba ngaye ngusikhosana buhlungu wegwamba enkayi olomculo wathokozisa abaningi othi dlala ntethe
zalezela amanga phakathi komnyaka.
Usikhosana wathola ithuba lokuyacula iSouth Africa kwakuqala njalo usebhodabhode elizweni endaweni ezigoqela iVictoria Falls, iGwanda kanye lakweminye imicimbi efana nemitshato lapho aqhonsa khona ingoma zakhe.
Hayi, into eyandithabisayo eSouth Africa andithabe ukuthi indawo engangiqalisa ukufika kuyo ukuthetshelwa yingwe ngizalwe ngumama lobaba. Bandithakazelela kakhulu abanthiwa ngabantu abake bambona. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eChrister, ngafika hayi ngakholisa kakhulu.
Sizwe ingoma kaSikhosana buhlungu wegwamba enkayi esithi dlala ntethe. Sithemba liwukholisile lo mculo namhlanje kungumnyaka omutsha njalo abanye besithi bakhangelele ukuthi ube ngcono ngoba esigqibileyo oka 2021 ubulukhuni kwezomnotho lomkhuhlane we-COVID-19 ububenqabela ukuqhuba ihlelo zabo. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.